Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 4 kumpalakasi 2020 ngontungamile inkomo. Endaveni zekuseni lamhlanje
abantu abazadlula bekhwitha nje emadolobheni beze ngapha emaphandleni okungagcina sinjalo sokumemethekisa lumkhuhlane
kulabantu abathathu ababulawe ngomkhuhlane wecoronavirus kuleli isolo labangamakhulu phose amabili ababanjwe lumkhuhlane
izanu PF yalwesaba ukhetho iyalwesaba kakhulu kayiwafunika ama-by-election ngokunjalo ngakho ke iza kwenza konke okusemandleni ukuthi kungenziwa
ikhomishini ebona ngezokhetho ithi ayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho lokugcwalisa izikhala edalele parliament la kuma council olwama-by-elections ngomnyaka ozayo ngoba ayilamali Lobanje izulu selilensuku lichitheka idolobho lakobulawayo lilokhe libhekane lodubo lokusilela kwamanzi zonke lezindaba lezinye ziyalandela Kulabantu abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli isolo labangamakhulu phose amabili 181 ababanjwe lumkhuhlane. Phakathi kwababhubhileyo ababili ngabakobulawayo njalo oyedwa ngowemanikaland. Ukubhubha kwabantu laba kukhuphule inani lasebethethwe yi-COVID-19 selokhu yaqhamukayo eZimbabwe laya ku-280. Idolobho leHarare yilo elikhokhelayo kulabo ababanjwe lumkhuhlane izolo abangu-85 lilandelwa yibulawayo elabantu abangu-32. IMashonaland East ilabangamachumi amabili njalo abalichumi lane ngabe Midlands. Abalichumi lambili ngabe Matabeleland South, abane ngabe Matabeleland North kuzokuba lababili abe Maswingo. Kulababili njalo be Mashonaland Central labalichumi be Manicaland. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo elizweni lonke sebengu 10,424. Asebepholile bona bangu 8,754 kuthi abalokhe begula sebengu 1,390. Ibulawayo yiyo elabagulayo abanengi abangu 564 ilandelwa yiHarare elabantu abangu 219. Kuzinga lesithathu kule Matabeleland South ngabantu abangu 159 ilandelwa yiMashonaland West yona elabantu abangu 144. Ilanxa umkhuhlane lo ukanya usabhahe kakhulu emadolobheni inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukuvulwa kwemingcele kulakho ukwenza umemetheke lasemaphandleni ngoba abantu abasebenza emazweni afana leBotswana leSouth Africa sebeza penduka ekhaya belanda ikhefu lekhisimusi. Inengi labantu laba livame ukufikela emaphandleni. Banengi njalo abavame ukusuka emadolobheni besiyadlela ikhisimusi emaphandleni lezihlobo. Sixoxele siphathamandla salihlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Sizwa sisiba lokuthuthumela nxa sikhangele ukuthi imingcele isivuliwe abantu abangabe besuka khonale phandle kwelizwe kwamazwe sikhangelele ukuthi ngobunzima bempilo emadolobheni ekhona ngabantu abazadlula behwitha nje emadolobheni beze ngapha emaphandleni okungagcina sinjalo sokumemethe isa lumkhuhlane kungakho ke kuqhakathekile ukuthi ngalesi sikhathi uhulumende labogatsha nje lwezokuvikela kwekumemetheka kwezinto ezifana lalezi babone ukuthi ama structures e development le leadership emakhaya njabo sobhuku bafundiswa ukuthi nxa abantu besiza emakhaya bekade bengahlali khona babone ukuthi baya ba reporter emapoliseni ukwenzela ukuthi bayehlaliswa bodwa behambe kwi-isolation bengakukhangela ukuthi kabalawo lumkhuhlane kwenzela ukuthi kwenqatshelwe ukumemetheka kwawo.
Izakhamizi khona ngapho emakhaya zisazivikela yini njengakuqala laphana umkhuhlane uqalisa kumbe sezakhohlwa ukuthi usakhona lumkhuhlane?
Azisakunaki kangako ukugqoka amamaski kumbe ukwenza ezinye indlela ezingavikela lumkhuhlane kungenxa yokuthi babone uhulumende relaxa eminye imithetho kuvulwa izikolo kuvulwa amasonto amachurchi kuvulwa amaborder kuvulwa izinto ezinengi ezazivaliwe abantu bazibuza ukuthi lumkhuhlane nxa uhulumende wawuvalela izikolo ubulele abantu ababili abathathu kungani kathesi esevula izikolo usubulele izinkulungwane ungananzelela inkulumo abazikhulumayo abantu bagcina sebesithi mhlawumbe umkhuhlane uvele kawukho ngoba ngabe ukhona ngabe sibona uhulumende faka ama tight measures qhubeka ngama tight measures ikakhulu sikhangelele ukuthi usumemetheke kangakanani ngindlela abantu abasebenza ngayo lenkulumo abazikhulumayo kuveza ukuthi kuyadingakala ukuthi kube lemfundiso edephileyo emakhaya yisi sikhuthazo singasinika uhulumende ukuthi kadephise imfundiso emakhaya ukuze abantu bahlale besazi ukuthi lumkhuhlane uyabulala kukanti lozulu siyamkhuthaza ukuthi kabekwazi ukuthi impila kahle ukuvikela impila kahle yakhe kusezandleni zakhe abantu kabakuthathe serious umkhuhlane oqede umhlaba wonke umemethekile emhlabeni wonke kungakho ke abakubone ukuthi bathatha amanyathelo amqoka okuvikela lomkhuhlane.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lezakhamizi semaphandleni iRural Communities Empowerment Trust sixoxela eselubhane. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze yenelise ukuqhuba ukhetho lokugcwalisa izikhala edalele parliament la kuma council ngomnyaka ozayo ngoba ayilamali. Isiphathamandla salikomishini umnumzana othulile Silayigwana utshele amalunga edale lephalamende izolo ukuthi ukuze kuqhutshwe ama-by-elections okugcwalisa izikhala ezikhona kathesi kuphela bafuna imali ephezu kwe-$1 billion. USlayikwana uthe kulakho ukuvuleka ezinye njalo izikhala kuyiwa emnyakeni omutsha. Khona athi kuza kuphula imali efunakalayo. Uthe ukuze venelise ukuqhuba inhlelo zabo zokhetho ngomnyaka bafuna imali engange $12 billion. Izeki ayithe ama-by-elections aza kwenziwa kulinyanga mhlaka 5 kodwa iyasuka yavinjwa nguhulumende sithi ukhetho lulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Indawo eziningi sezisele zingelabameli edale lephalamende lakumakhansili ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance ngumkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcweti wezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uzwizeki ikhala ngemali yokuthi kube lama by-election ngokuba labo abafanele baphe izeki imali yama by-election umbuso wezanu PF awuyiphanga izeki imali yama election. Izanu PF iyalwesaba ukhetho, iyalwesaba kakhulu, kayiwafunika ama by-election ngokunjalo. Ngakho ke iza kwenza konke okusemandleni ukuthi kungenziwa ama by-election leyo. Abantu kumele bakumele khona lokho ukuthi ukhetho kalwenziwe noma kukhona iCovid noma kayikho, senze njengoba sikubonile kubomele kalangaphi ngaphi bavotile kunjalo kule coronavirus. Siyakwazi ukuzivikela semalayinini, sisiyavota sivote kubalwe abantu baye parliament baye councilini abavotelweyo, hayi ukucatsha ngomunye. Akuvotwe kungakhathele ukuthi kuwenzakalani, liyaqhubeka kaqhubeka igciwane, akuvotwe. Imali ikhona, kayiphiwe izekhi, siye ekhwethweni njengalokhu umthetho usitsho.
Ungathi kuphazamisa njani umbuso wentando kaZulu lokho esingathi yi-representative democracy ngoba abantu kumele bamelwe phela kumakhansili lasephalamenti?
Vele kakufanelanga kwamukeleke ukuthi kube lesikhathi lapho kuthiwa khona umthetho welizwe kawulandelwa ukuthi ukhetho kalubi khona. Kumele sivote sisempini singekho empini, sisilwa negciwane le-corona kumbe noba yiliphi igciwane, abantu bayokhethweni. Kungabi lesikhathi lapho kulezikhexe khona ezifanele zibe labantu kumbe kugcine abantu bengekho ephalamende kumbe ekhansilini kumbe ukhetho ludluliselwa phambili. Kumele abantu bavote ngesikhathi umthetho othi kuvotwe ngazo. Abantu bayakwazi ukuzivikela ela kwegciwaneni, bayakwazi ukwenza zonke izinto okumele zenziwe. Sivote kungabi khona isikhathi lapho kuthiwa khona umbuso lo sizowaba ngwabalutshwane abakade befanele bavote kuthiwe hayi kusatshwa ukuthi bangafa. Hayi, njengalokhu impilo iqhubeka, sisiya ezitolo, sisiya line emabhenki, singalayinela ukuvota. Kanti engathi siya line ebhenki siyathatha imali, kasilayinela ukuvota. Sivote bangena abantu ezihlalweni bevotelwe, hayi ukuthi bahlale ezihlalweni bengavotelwanga.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Iloba nje izulu selile nsuku lichitheka endaweni ezijiyeneyo zelizwe, idolobho lakoBulawayo lilokhe libhekane lokusilela kwamanzi. Ikansili yaleli dolobho ithi malutshwana kakhulu amanzi asengene emadamu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Isimo samanzi koBulawayo silokhu sibucayi kungakhathalekile ukuthi kukuke waba lezulu elinileyo, amanzi angenileyo amadamu abe yingcosana kakungenanga lutho. Nxa siqathanisa nje sikhangela amapercentage angenileyo, ngoba idamu elingathiwa lingeni lamanzi lingene 3% kuphela, amanye lawo ngo-0.something%. So khonokhana lokhu sisho ukuthi udubo lwamanzi luyaqhubeka, kuke wabangcono ensukwini lezi ezidlulileyo ngoba izulu belisina, abantu bekhongozela, abantu njalo bethola amanzi emachibini la bethe ama amanzi. Kodwa-ke uluhlu lwamanzi ngendlela lokhu kuya ngalo lutshengisa ukuthi amanzi kawakho, ngoba amalokithi aba lamaviki kumbe amalanga ayisikhombisa engatholanga amanzi. Khonokhuyana-ke kuyatshengisa ukuthi udubo lwamanzi lanxa nje izulu likhanya lilisina, kodwa-ke amadamu ethu siyakwazi ukuthi asemathebeleni South njalo khona ngale amadamu amaningi akula mfulela abathela khona. So amanzi esiwabonayo kakhulu ngasikoBulawayo ageleza eqonda kuKama, ageleza eqonda kuGwayi, okuyimfula esingayisebenziyo. Ngabe mbe uGwayi Shangani demu sephelile, ngabe sithi hayi amanzi esiwabona egeleze siwawobulala siyangena kugwayi sizawabamba sekugwayi shangani tema kodwa kwakhathesi hayi isimo lokusibucayi samanzi njengoba sakubona umbiko wakhishwa ngotown clerk ukuveza sobala ukuthi hayi amanzi kaakangeni sibili udubo lokuqhubeka lusiya phambili abantu bathole nzima kobulawayo lokhu besiya kukhe ezihotsheni besiya kukhe emachibini kumbe bakhongozele nxa izulu lithe lavuleka abantu bayakhongozela kube ngcono
Izakhamizi zePhumula East zikhala ngemigelo okuthiwa igejiwe eduzane lezindlu zabantu esifaka impilo ikakhulu ezabantwana engozini ngeyani leyo migelo
kuwat 19 kugejiwe imigelo kugejwa inhlanganiso mbe singathi liqula leli likhangele ngezokulungisisa amaphayiphi lisebenzisana lecouncil esingathi ke ngabantu becouncil kodwa kuvela sobala ukuthi inkampani ethe yaqhatshwa kwenzeka ukuthi ifake lawo maphayiphi okwenzakeleyo ukuthi bagebhile imigelo eminingi kakhulu ezindlini zabantu bose bagebha begqagqela singathi luthangumbe amajurahole khonokhana sokwenza ukuthi imigelo leyana iselinjalo ivulekile izulu belisina amalanga ladlulileyo amanzi agcwala emigelweni amanye sebuya phakathi kwezindlu abantu behluleke ukuthi bangene emizini yabo abanye balezimota uyafica ukuthi imigelo leyinqumile emagedini kakungeneki abanye sebelohlupho lokuthi bahambise izimota zabo emakhapha kabanye baya bengakubhajithelanga khona njalo lunye uhlupho olukhona ukuthi uzafica ukuthi kulabantwana abancane abasemagumeni lapha amanzi lawa nxa sethe agcwala emigelweni sokungaba le ngozi yokuthi abantwana abancane kwesinye isikhathi nxa bengasanakekelwanga ufica ukuthi abanye sebengagalula izakhamizi ngengabhodabhoda namhlanje ngikhuluma lazo ziyakhala kakhulu ngokwenzakeleyo emayadini azo lapho ukuthi hhayi kati abantu laba bagebha bathiya bevulile bengagqibelanga sokusithi nangakuthiwa bagebha ngesigaba ngesigaba ukuthi bangagebha bahle bafake impompi zakhona bavale ngoba uhlelo lolu lujonge ukuthi kufakwe amaphayiphi amatsha uletha amanzi ezindlini akusahambeki nxa amanzi ethe agcwala emayadini akusangenengi izimota so bayakhala kakhulu bathi ngabe kuyenziwa masinyane kugqitshelwe kungakaze kube lezingozi ngoba abanye bazathi bengena abanye benyele abanye baqamuke lokugalulwa kwabantwana nxa amanzi ethe agcwala phakathi kwaleyo mgelo
Umnumzana Thembelani Dube ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi iNational Peace and Reconciliation Commission isilungiselela ukukhulumisana loZulu ngodaba lweGugurahundi. Iphephandaba leHerald lona lithi ibandla leZANU-PF selimelele ukwenza ukhetho lwalo lokudinga inkokheli yezabelo ngempelasonto. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani umsakazo wesitudio 7 okhulumayo uVusi Muzi Ncube ngikhuluma ngenze Tsholotsho ndanda kubonga abasakazi bethu babastudio 7 abasethulela indaba zonke ezingabe zingazazi mina ngangilakho ngilapha mina ngatraina iNursing iNurse 8 so ngagraduata so ingakho lapha ikuthi la ama-organizations ethu la sitrainisayo siyatraina sigraduate senze konke nje sihambe kuma attachment so then okokugcina sesitholile izithupha zethu umsebenzi akula sifuna imsebenzi siyacela ukubana ningathumela imlayezelo wami lowo kwabakhulu mina ngikhuluma ngise Tsholotsho nga trainer sibili nesinga assistant ku Ocean Bed Foundation Trust Bulawayo so bengicela uncedo bengifuna ukuba yazi lami into engayifundelayo into engayitrainelayo ngiyabonga
Salibonani bantu beStudio 7 salibonani basakazi lonke ngalibingelela yabo ngomsebenzi onomuhle elisenzela wona le news elisithumela zona ngeke ngitsho kunenza thanda ukukhuluma ngendaba yokuvulwa kweborder siyakubona kuqakathekile into enhle impela ngoba kuzancedisa ukuthi abantu bonke sikwanise ukuthi nxa sivumeleka sihambela phezulu sengitsho lo mkhuhlane wecorona uzabalula ukuthi wonke umuntu adlule unanzeleleke ukuthi uhloliwe na singafohleli ngaphansi encingweni hayi siyajabula ngalokho kuphela ukuthi sifisa ukuthi ngabe uhulumeni uhlovulela wonke abantu phosela bamabhasi labezinye izimoto njengamakhondo ukuthi sikwanise ukuthi senelise ukuthi abantu bayenze okunye ababefisa ukuthi bakwenze. Hayi, siyabonga, siyabonga laphana, siyabonga.
Njani basakazi bestudio 7 kule ndaba eyokuvula kwamabhoda, mina ngedwa nxa ngikukhangela ngiyakubona, yebo siyakudinga ukuthi siye ekhaya siyebona izimuli zethu, ngoba izimuli zethu sizigcine kudala ngale kodwa ke into ekhona ukuthi thina njengabantu sizinanzelele siulandele umthetho lo okuthiwa kumele siwenze ukuze sizivikele thina, impilo yomuntu isezandleni zakhe. Ngiyananzelela ukuthi ngizwe sokulamahunga-hunga okuthi kulabantu asebethengisa ama-certificate lawo awe-COVID-19. Ngibe sengisithi kulabo abazitshela ukuthi bazathenga, ngibone ngani kuyi-risk okanye kanti kuqakathekile ukuthi uhambe uye-testwa, uyephuma uklini, uphume uzazi ukubana uyisimo bani, ukwenzela lalapho usiyafika khona ngale khaya kubezazi ukuthi usafe phakathina kwemuli. Mhlawumbe sengingasuka ngilapha ngenze khona lokho okwemdizwe ekhulunywayo, kodwa bese ngiyathola ukuthi sengisiyaqeda imuli yami yonke. Asazi, bese ngikhangela futhi esayidini yakithi ngizwe kuthiwa khona kuzabe kubhadalwa izimali. Nanzelela ukuthi laphana kwathiwa yi-60 US if I'm not mistaken. Kambe i-60 US yona leyo nxa kubuya abantu abayi-4 million bengene ekhaya, imalini eyabe ingene ku-government? Okanye kanti lelizwe lakithi lifile liwile kangaka, imali zangikhona kazibonakali ukuthi ziya ngaphi? Bese ngithanda ukuthi mina kuZulu wakithi mthwakazi omuhle, asizivikeleni, yebo sisiye ekhaya, kodwa silandele nini indlela ekumele sihambe ngayo, yona le efunekayo. Ngilifisela impilo enhle, ngilifisela lonke ukuphila kunaphakade, ngilifisela ikhisimusi elihle, kodwa ngilifisela ukuthi impilo yenu layo ibe sekuvikelekeni bantu bakithi. Ngiyabonga kakhulu. Mina engikhulumayo ngingumamsiza. Ngiyabonga.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ezibona ngokuphathisa abehlelwe izindubo ezijiyeneyo zithi abantu abafika phose ingxenye yesigidi 400,000 basele bengasela ndawo zokuhlala kwele Mozambique kulandela ukuqhamuka kwempi kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-International Crisis Group ithi inengi lisebenzisa inkundla zokuxhumana kwele Cameroon ukuphehla ukufuthelana phakathi kwemihlobo yabantu etshiyeneyo lakundaba zezombusazwe. Siziphetheke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abake baba ngomongameli baleli lizwe ababalisa umnumzana Bill Clinton, umnumzana George Bush kanye lomnumzana Barack Obama bathi bazimisele ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela lokwelapha umkhuhlane we-coronavirus alubana ithe yapasiswa nguhulumende. Abathathu laba bathi bazakwenza lokhu ngenjongo yokusuthisa uzulu ukuthi ijekiseni le ilungile njalo ayilangozi. Amazwi kaClinton, uBush lo-Obama aza ngesikhathi inkampani ye-Pfizer leye-Moderna sezicele iMelika ukuthi ipasise amajekiseni azo okwelapha i-COVID-19. Umkhuhlane lo usuhlasele ngamandla eMelika kulezi nsuku njalo usubulala labantu abedlula inkulungwane ezimbili ngelanga. Asebefunyenwe belawo kusukela uqhamuka kuleli sebengu 14 million njalo asebefile sebengu 275,000. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efihlela Ncube.
Esikubonayo lokho kuyinto enhle kakhulu ngokuba uzakhumbula ukuthi labo obongameli ngabantu abavela endaweni ezihlukane, omunye ube iRepublican abanye ababili bengama Democrats. Khona lokho ukuthi bayakwazi ukusebenza ndawonye babambisana ukuze kuguqulwe ingqondo yabantu beMelika abathile, baboniswe ukuthi leli ikhambi ivaccine le okukhulunywa ngayo kayishiyo ngozi, kubakhuthaza ukuthi abantu bahlabise ukuze bavikele ke emkhuhlaneni kuvikeleke lesizwe sonke lelizwe lonke, okungacina sekudlulela lakwamanye amazwe ukuthi lapho bavikeleke. Kuyinto enhle kakhulu kakhulu leyo ukwazi ukubambisana, sengathi labanye emhlabeni onke jikelele bangafunda lukhulu kulaba ukuthi kungakhathalekile ukuthi kuyiphi iphathi, lingabambisana lisebenzisane libambisane umthwalo wokuguqula impilo yelizwe leno.
Ungathini ngendlela umkhuhlane lo okhanya usumemetheka ngayo kulezi nsuku eMelika, ngoba abantu abafayo kanye labalaliswa ezibhedlela sebesedlula labo ababephathwa yilo mkhuhlane ngesikhathi usafika?
Ukumemetheka kwegciwane lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi likhona. Igciwane liyabulala abantu. Kumele kukhuthaze abantu umhlaba wonke jikelele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela njengalokho aqanjwa, okuqhelelana la abanye, ungaye endaweni eziminyeneyo, ugeze izandla ngesepa, usanitize, wenze konke lokhuyana. Kuyabona ukuthi lisesekhona. Kanti ke njalo kuyaveza ukuthi angeke lasuka leli gciwane singazange saba lekhambi lelapha.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngohlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Makholwa ingoma emnandi ke leyo siphiwa nguThemba Maseko ehamba leqembu lakhe le umthombo wegasi. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli izolo, labangamakhulu phose amabili ababanjelwe umkhuhlane. Ikhomishini ebona ngezokhetho ithi ayisoze yenelise ukuqhuba ama-by-elections ngomnyaka ozayo ngoba ayilamali. Loba nje izulu selile nsuku lichitheka idolobho lakoBulawayo lilokhe libhekane lokusilela kwamanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngontungami.